ngibona ngani liqotho lelo ngenxa yokubana ungakhangela eZimbabwe kathesi i-HIV kumbe ngathi ingculaza okubanjwa ingculaza kwabontanga kuqongile kakhulu ekuthini sokuqakathekile kathesi ukubana abazali bekhulumisane labantwa babo ngenxa yokuthi ekadeni besikhangela ukuthi kulabo babakazi abangasondelela abantwana kodwa ngenxa yamadolobho ngenxa yokubana abantu abasahlali ndawonye ngenxa yokudilika kwesintu sethu kumbe amasiko ethu abantu sebehlala khathana lakhathana so ukuthi umntwana ethole ubabakazi ongamxwayisa ngendaba zamacansi sokunzima kathesi abantwana sebephongukuzitholela esingathi yimulwazi kumbe information kwabo ebulenjini kwabo-inthanethi landani so i-inthanethi ile zinto ezifundisayo kodwa njalo ilezinto ezingafundisiyo ezibangela ukuthi abantwana bengene kakhulu emacansini so kuqakathekile ukuthi umzali esondelele eduze nomntanakhe ebekwazi ukukhulumisana nomntanakhe endabeni zamacansi
Abanye abazali bathi nxa suthe wahlala phansi lo mntwana wakhuluma ngendaba zocansi sungani sumkhuthaza ukuthi akwenze lokho ungathini ebazalini abalomcabango lo
kakhulu abantu sibulawa ukwesabela khatshana lokucabangela ungakhangelanga esingathi i-advantage yangkhona yiphi ukucabangela khatshana ukwesabela khatshana so ukucabangela ukuthi ungabe ukhuthaza umntwana kuya ngendlela oyabe ukhulumisana ngayo lomntwana wokwazi ayisiko ukuthi uyabe umkhuthaza kodwa kuya ngendlela esingathi i-approach oyisebenzisayo nxa ukhuthaza nalowo mntanakho